kanti yenu yatunulwa njani nxa kuthiwa khona u-vice president uyaphendula antsho kune-department eku-president's office OPC protocol ku-foreign affairs le-protocol kuthithi ama-china akunatelwe mbani ukuthiwe ngasesiza labo phela nxa vele kungelabengisela ukuthi emzini wezanu pf kule ngxabangxoza lokuxabana bazathatha i-advantage kuyazokutshengisa vele ukuthi isikhundla sakhona asitsho lutho ngoba nxa ngaye silesithunzi le mpande kwakuyisi-protocol yakhona ukuthi nxa ehlika kumbe ahlangabezwe nguyo umnangagwa kumbe uKembo Mohati.
Ye, kodwa uyatsho lapho ukubana kungaba le ngxabangxoza ingaba ikhona yini ngokubona kwakho?
Angikholwa nje ukuthi ye yabona abantu bezanu phela bevele abantu abaxabanayo kodwa kungabe kukhona engakucabangela ukuthi uZulu vele uyakhalakhala ukuthi kusikele isikhathi leso okwakhitshwa khona uMugabe sokuphothi kweyiminyaka emibili akula nto eyenzakalayo abantu balokhu behlupheka mbona ngathi mina amasosha sibila namapholisa siyahlangana la kuphele esikolweni ezindaweni baye bekhonona kungenzekeleenzeka ukuthi engxesokulu kwethuka kumnangagwa ukuthi ingxenye abantu sebecabangela ukuthi kumbe uthi umnumzane uchiwenga engenza lokhu anakwenza uMugabe ukuze abantu baqalise ihlandla lesibili elizwayo.
Zikhona yini impawu ezitshengisa ukuthi kungakulokufuthelana kubandla lezanu PF okufana lalokho okwayenzakala ngesikhathi kuze kususwe umnumzana Robert Mugabe?
Lelo liqiniso ngoba phela antsho kwakuvele kuthembisa ukuthi nxa njengoba beyabekhipha uMugabe izinto ziyaguquka zikhangele you know indlela eqondileyo kodwa vele ngiyazi ukuthi njengokukhuluma okwenza abantu abahlala namasosha abangane amapholisa kube kukhonona vele kwakusokukhulunywa nje eHarare so la mahungahunga ukuthi engxenye uChiwenga uzagcina sisenza lokhana uMugabe sisebenza laba abantu kulokukhonona okukhulu ngoba abantu okwakhathesi sebekhathele akuye kwethuse ngoba phela omongameli bezanu PF bantu bahlala labantu aphele khala bayikhalakhala besithi salincedisa ukukhipha lo umnumzane uMugabe labo kasukuri labangabayakhwezela labo besithi salitshele ukuthi abantu laba elibayelwethela umpulu labo akasuzi bali balincede soliqiniso sibile ukuthi kulokukhonona lokuhluphana phakathi kwezanu PF yikho abantu besithi bona sokungathi abantu bebejabula ukuthi uChiwenga sephendukile sokuza kwenzekala lokhona kuyenziwa umnumzane uMugabe.